Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 7 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amani omhlaba lapho elingali khona. Olamukela ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukuxotshwa kubandla kukamnumzana Didmas lomntasa lomnumzana Rugare Kumbo kungaba kusitshoni.
Ngiyakhuluma ubaba uShamu. He was there throughout the conference ehlezi ekhona phana noma abantu babengani bamukloloza besenzani kodwa yena ngenxa yokuthi uthanda izanu PF njalo uyayazi iphathi kimi njani. Wahlala khonaphana wathi xa kunokuthi ngiza kufa ngikela ngifele lapho kodwa thina abantu bezanu basobabulala abantu phela.
Abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abazali ukuthi bangaqhatshi abantu bokubagcinela abantwababo bengahlolisisanga isimilo sabo.
Isikhathi sokuchayisa sokusiya ngokuthi umuntu yena uyabefuna ukuchayisa njani. Abanye bayakwanisa ukuthi bethi khona sebenza ungachayisi but ekunika imali encane.
Isizaqala imidlalo yenkezo ye-Premier Soccer League. Silengxoxo lesiphathamandla senhlanganiso ye-PSL uKenneth Ndebele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuxotshwa kukamnumzana Didmas Mutasa wayengunobhala webandla lezanu PF kunye lo wayeyisikhulumeli saleli bandla umnumzana Rugare Kumbo kungakusitshoni kubandla lezanu PF. Sixoxele siphathamandla sebandla leli umnumzana Joseph Chuma olilunga leCentral Committee saqala ngumbuza ukuthi kambe akusoze kudabule phakathi ibandla leli na.
Umongameli wethu ubaba uMgabe wasitshela sisekhongresi wathi ubaba uMtasa ungifonele ngigeza ngaze ngeza umuntu esebeyegijima e-24 esithi baba kunefoni evela ubaba uMtasa la uthi ngaze ngayithatha ifoni leyo. Ngithe ngikhuluma layo ubaba uMtasa wangitshela wathi yena usegulelwa serious nomkakhe ngakho-ke ebecela ukuya e-India ukuthi ahambise umkakhe e-India. Ubaba uMgabe wathi hhayi ndoda xa kuyimpilo yomuntu gijima ngoba impilo yomuntu iqakathekile. Wasuka lapho wagijima wayendiya nomkakhe kubanemisesibhedlela ebona amadokotela. Ngemva kwalokhu sokusikhathi sokuthi ngabe icongress iyaqalisa ngaze angabuye azange ayixole ukuthi ungabuye kucongress. Ngiyakhumbula sekucongress kwaphana abanye amadoda aye-accuse ngento zalezi babekhona. Ngiyakhumbula ubaba uShamu. He was there throughout the congress ehlezi ekhona phana noma abantu babengani bamukloloza besenzani kodwa yena ngenxa yokuthi uthanda izanu PF njalo uyayazi iphathi kimi njani. Wahlala khonaphana wathi xa kunokuthi ngiza kufa ngikela ngifele lapho kodwa thina abantu bezanu basobabulala abantu phela. Yikho bona waba khona icongress yaze yaphela.
Manje nxa kuyikuthi umthethwandaba ungathatha isinqumo abasifunayo ke
into engiyichabelayo lengiyibokelayo ukuthi umthethwandaba indawo emqongo emqotho asondawo yokuthiwa bokudlalela nje amadlwane khona. Umthethwandaba bathi bona the law is very simple. Umthetho vele awuhluphi yabo. Angiboni mina kulo judge even singabe sijudge u-America sibili nxa esithi uyenza okomthetho sibili. Angiboni any judge umhlaba wonke jikele lo ongabuya lapha avumelane le nto le ekhulunywa nguRugare Kumbo nobaba uMtasa ngoba its kusobala ukuthi kona izanu PF organization iphathi ele constitution yayo ele zinqumo zayo eyenza izinto ngendlela yazo. So i-constitution leyana binds us as izanu PF kodwa it does not make us a slave as a constitution.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Akuna lutho olukhulu oluzenzeka ngoba into esiyenza ke la ukuthi bona laba bantu sebeqoshiwe kuzana. So nxa sebeqoshiwe kuzana indaba le isikhangela ngelihlo elipolitical. Abazama ukwenza manje is to try ukuthi baye baye court ukuyathola amano ecourt angababisela eParliament. Kodwa iqiniso likhona ukuthi eParliament izana uspeaker ngwayo. Njalo ivele yona iyebamba ama parliamentary processes wonke. So angiboni ukuzaba nomahluko okuzabangela ukuthi kube lolutho olungathintshwe entweni.
Kodwa nxa sikhangele bona laba ababili bathi bona balembono yabanye abangafuni ukuphumela egcekeni. Ubona kungaliqiniso yini kumbe abanye abafanana labo shamu asebezithulele bagcwele kumbe sizabona phambili ngale abanye labo beziveza amakhanda?
Well, bangaba khona abanye aba ngaphathekanga kuhle ngesenzo sezano leso kodwa kuthi ukuthi phela sebeza ukuthi bamele bona labo bona abanye labo bezithulele bengafuna ukuphuma. Umuntu othini umela abantu abangakhanyi ukuthi bangabe kodwa bakhombe sithi namba bona beyinsizwe unzima ukuthi simkholwe njalo singakhohle ukuthi umntasa lo angithi umntasa lo nguye eminyakeni edluleyo kade cha abantu ngamarekeni nguye oze waziphumela sithi yena obe ula abantu around hlupha abantu ebahlukumeze senza konke lokho umntasa usuke walibala kuphela ukuthi o ngesintu sakithi thina sithi okwenza ubhanda lophili kuyamenza. So kumtholi lo kwakho umntasa angiboni lokuthi vele kufanele sibe simkhalele umntasa. Umntasa uzitshaya uzigwaze ngowakhe yikho abacreator inyamazana leyo esibadla yekela inyamazana leyo ibadla umntasa.
Hello ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwelebhilidane. Abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abazali ukuthi bangaqatshi abantu bokubagcinela abantu ababo bengahlolisisanga isimilo sabo kanye lokuthi balamacala abake bawadala na. UNothando Sibanda usipha loludaba ngokugcweleyo ekwebulawayo.
Lokhu kulandela ukugwetshwa kwabesifazane ababili ngeviki ephelileyo ngemva kokufunyanwa belecala lokubulala kanye lokuhlukuluza abantwana ababagcinileyo. Omunye walaba ugwetshwe iminyaka engamashumi amabili lambili yokubulala umntwana olenyanga ezilitshumi amvalela ekhabothini yombheda okwamahola amathathu ngoba ethi ubanga umsindo ngokukhala. Unkosikazi Busisiwe Mpala osebenza kumalungelo abantwana uthi kudubo yikuthi abazali abahlolisisi abantu ababaqhatshayo kodwa esikhathini esiningi bagijimela amantombazana amancane avele ehlupheka. Uthi iningi lamantombazana la liyabe lidinga umsebenzi ngoba livela emulini ezivele zilohlupho amanye kungahlukuluziweyo okwenza kube lula ukuthi lawo ahlukuluze abantwana.
Amankazana la lapha siyabe sibathethe khona ngabantwana ababe bedubeka kumbe ngabe sebehlulekile vele empilweni abesesithi umsebenzi engingawuzuza ngokuyancedisa umuntu endlini kodwa yena lapha asuka khona uthando kalwazi ulobuhlungu abuthweleyo ngaphakathi.
Omunye njalo osebenza labantwana umnumzana Richard Nkolomi uthi abazali kumele bafunde ukuphatha izisebenzi ngendlela eyiyo. Uthi kabaphathwe njengezisebenzi ezilamalungelo hathi njengezihlobo ezihawulayo ezicela uncedo. Uthi iningi labesifazana kulezi insuku liyasebenza kungakho kuyadingeka ukuthi kuxoxiswane ngendlela zokuvikela abantwana kanye lezisebenzi zendlini ukuze ingozi zokubulawa lokuhlukuluzwa kwabantwana zenqatshelwe.
Inkinga enkulu ehlangana labo mama abasebenzayo ezindlini lapha eZimbabwe omama abaningi abasebenzayo baphatha sibathatha babuya lapha nasibathathe njengezihlobo sibafake njengengxenye yemuli ngakho lokhana kuyabathathela engathi ngamanye amalungelo abamele bebe lawo awesebenza. Siyabe simnika i-title kodwa i-title yana simnike yona isimotsha lomuntu mase kusiza emsebenzini kasela amalungelo akhe njengesebenzi.
Unkosazana Phethi Khumalo waqala ukusebenza ezindlini eleminyaka elichumilane ngemva kokuswela imali yokuqhubeka ngezifundo. Uthi kuningi ngokwenzakala ezindlini okwenza izisebenzi zigcine ziphatha abantu ngochuku.
Isikhathi sokuchayisa sokusiya ngokuthi umuntu yena uyabe efuna ukuchayisa njana. Abanye bayakwanisa ukuthi bethi khona sebenza ungachayisi but ekunika imali encane.
Ezikhathini eziningi kuyabe kungelazizathu ezibambekayo zokuhlukuluza abantwana. owesifazana ogwetshelwe ukubulala umntwana uthi wamfaka ekhabothini ngoba ekhala yena efuna ukubukela ifilimu wasuka wathatheka ngokukholisa wakhohlwa ngomntwana kwaze kwadlula amahola amathathu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingonothando Sibanda.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 5940 laku 15455 kHz. Lilakho njalo usithola ebulenjini kuinternet kukheli ethi www.studio7news.com. Okathesi ke sengilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu uSithandekile Mhlanga. Sixoxa loNkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalela eParliamente njalo elwela amalungelo abesifazana. Sicubungula okuphathelane ilanga lokunanza amalungelo abesifazana emhlabeni jikelele iInternational Women's Day. Siqale ngokubuza uNkosazana Khumalo ukuthi kungani kulokukhonona okokuthi abesifazana abaphathi izikhundla eziphezulu kwezombusazwe lanxa ilizwe lithatha amanyathelo okulungisisa lolu daba.
Amanyathelo athathwa sibili kodwa okwaphambanisekayo kusisekelo sombuso sasuka sacwayiza ngoba basebesitshela ukuthi khona hayi kuzaba le proportional representation lapho kuzaba khona omama ababe beyi-60 singazi ukuthi kuza kwenzakala okweminyaka elithume kuphela okutsho ukuthi basebedinga izindlela zokuthi basibulale ukukhalipha kwethu ukuthi singene ebantwini sixoxisane labo kakuseko ngoba kukhona kathesi omama bona labo kabana ma-constituencies so kuba nzima ukuthi uma esephuma ephalamende angene kuzulu ayekwazisa uzulu ukuthi ephalamende bekuxoxwa ngani njalo athathe futhi imikhosi kazulu ayibisele ngathi ephalamende okutsho ukuthi ngolunye olodaba kumele silubisele futhi ukuthi ayibo kumele omama singazi sadojwa sifake emabhasikidini sihanjise ephalamende ukwenzeka ukuthi bathabise isivumelwano ababe besenzile sokuthi sebehlonipha ukuthi omama bazathatha izikhundla eziphezulu ngoba lezi abazinika zona kithi kazisoze zisincede ngalito ziyasibulala zizibulalela omama bagcina bengasenzi lutho ngoba vele abasela lapho abazakuya khona ukuthi bayixoxa khona labantu.
Kwaba lethuba lokubhodabhoda kwamanye amazwe eZimbabwe sisalele emuva kakhulu na?
Sisemuva kakhulu. Bengihambe e-India lapho besihlangene khona lamanye amazwe yomhlaba wonke jikelele sikhangela impilakahle yabomama yabantwana labontanga okuphumileyo engikubone e-India okungenze ngakhwabitha ukuthi lami uma sengifika ekhaya ngizakuzama udaba lwentatheli izindaba. Ngithi lapha ekhaya intatheli izindaba eziningi ngabesilisa nxa bekhona besifazana balutshwana njalo ngakhangela indaba eziphuma emaphephandaba ezimayelana labomama ngasizondaba ezisincomayo zindaba ezisithethisayo. Isikhathini esiningi ngiyavula iphephandaba uzahlangana ukuthi umama ubulele ubaba, umama ubanjwe efeva. Kodwa umuntu ongumama angaze akhulume into enhle enganani, iyachothozwa. Kodwa into yona le yakukhulunywa ngumama ingayakhulunywa ngubaba, kufana nokuthi kukhulunywa ngumama ubaba uyancunywa. E-India ngifike kwenye iphephandaba lapha khona ukhokelwa ngkhona umama ulama intatheli izindaba zakhe ezingu-3,000 ngomama abodwa and bazimisele ukuthi balwele amalungelo abomama lapho abahamba khona kabadingi lutho but ilungelo likamama ile abalidingayo lapho ekhaya kasilakho thina khonokho. Njalo ungakhangela futhi udubo lempilakahle labomama iyakwazi ukuthi ezisukini ezidlileyo kulabo mama abebahamba besiyabotshwa ukuthi bangasazithwali abafayo. Omama base-India bama bamisa imhlonga bathinga malanga lokufa kwabomama lokhu kwaze kwafika ephalamende. Iphalamende yazakhipha umthetho okutshengisa ukuthi uma umama ephiwe ithuba lokuthi abe yinkokeli uyayazi into mina ayikhulume elungiselela uZulu, ngoba umama angahlala kuhle umhlaba wonke uhlala.
Sesikhangela nje owesifazana Makhaza kwele Zimbabwe ongekho ezikhundleni lezi eziphezulu,
impilo zabo zinzima, badla imbuya ngoluthi ephalamende bezikhuluma ngezigqoko zabomama esizigqokayo uma sisiya esikhathini. Ubaba uminister uMnangagwa wama wathi yena vele kazi ukuthi sikhuluma ngani. Senze ukuthi sikhiphe lezo zigqoko ukuthi simtshengise ukuthi izigqoko lezi besicela ukuthi intingo yangkona yehle, ngoba omama emaphandleni abasakwanelisi, omama emalokitshini abakwanelisi, even abantwa bethu abangamankazana. Sake sakhankasa futhi kubaba uChinamasa umgcini sikhwama welizwe ukuthi bakithi besicela ukuthi uhulumende akayehlise intengo yalezi mpahla lanamhlanje akula, okutshengisa ukuthi uma sesikhuluma ngempilo kamama manje abesilisa bakagaba kuzwisisi ukuthi kanti vele thina izinto ezisihlukuluzayo yiziphi. Kungaba yikensa, kungaba ukugcinwa kwabantwana, izinto abangazaziyo. Nxa uhulumende ehlisile intengo umama uzakwanelisa ukuthi akhiphe kuyimbijana ayethenga ke iziviko zakhe, enzele ukuthi uma esegcina abantwa bakhe ayenze ikhutele engethuki ukuthi hayi uzade hamba azingcolise.
Sibongile ukuxoxa lawe Nkosazana Khumalo.
Ngiyabonga
mama. Lo Nkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalele iParliamente njalo elwela amalungelo abesifazana. Asihlanganeni njalo ngeviki ezayo. Lilami owenu uSthandekile Mhlanga.
Hayi, sibongile ke Sthandekile Mhlanga. Akwezemidlalo ke lamhlanje, imidlalo yenkezo yePremier Soccer League iyaqala ngeviki ezayo. Iqembu leHighlanders lizaba yilo elizaqala isiziba ngokudlala enkundleni yesanda kwakhiwa kakutsha eNyamunga Stadium leqembu leZPC Kariba. Omunye umdlalo wakuqala ngophakathi kweqembu leCapes United lele Wawa Prisons. Kuthi njalo elinye iqembu elitsha kuPSL eLecholocho FC liza kuya eHarare ukuyadlala leHarare City. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo Kennedy Ndebele umkhokheli wePSL.
Sikhangelele ukuthi kuyaqaliswa ngevikelizayo mhlaka 21 kumlimbitho. Konke sesikulungisile. Okungani kuyasikhathaza kakhulu yibudlongdlongo ezindaweni ezidlalela ibhola, ikakhulu eBarberton Stadium lapho kukhanganiswa ukusiba lobugebengu obuningi obusobukhathaza. Kodwa ke sizama ukuthembisa ukuthi hayi, lo nyaka sizasebenza labo bona abenza ubugebengu lamapholisa.
Lizakwenza njani Ndebele, njengoba siyakwazi ukuthi kuyahlupha phela lokho?
Kube kusenzakala ukuthi besihlawulisa amaqembu izimali. Okwakathesi ngibona ngani sizabe sikhupha imiklomelo nxa kuyukuthi kwehlula njalo amanye amaqembu lawa ayiwa labantu abalobudlwangudlwangu ukuthi sizathi bengadlali eminye imidlalo yethu. Kumbe njalo sihle futhi bedlale, kodwa bedlale kungela ababukeli labo abaye babahluphayo.
Ye, siyabona ukuthi bakhona abanye abangena ebholeni bethwele amarekeni, izitina, into ezinjalo. Kambe kungavalwa njani vele khonoko?
Hayi, kuganga nje ukuthi amapholisa akase kufanele ukuthi asebenze kanzima. Kodwa okukhulu kakhulu ukuthi iwona amaqembu abakhokheli yibo abalomlando wokubona ukuthi akwenzakali, ngoba akula qembu elingelabakhokheli. Ungabona wonke umuntu esebuye ethwele isitina lani lerekeni, kutho ukuthi akusela khokheli ezilakho ukuthi zikhuze abantu. So thina nxa bengakusakwenzanga lokho, ye, sizasebenza ndawonye lamapholisa ukuthi sikunqabele lokho.
Ye, siyabona njalo kulamanye amaqembu abedlala e-Afrika, sibone la ma-Warriors ukuthi lawo phela kuyamela likhahlele lapha lalapha, akusoze kuliphazamise khonokho.
Wena uhlelo lwakhona lusukelwa ngani luyaminya, kodwa sizamile ukuthi sikhethe amalanga angaba khona ukuthi kudlalwe imidlalo ukuze kuthi mhlaka 30 November sesesiqedile.
Lo ke nguKennedy Ndebele umkhokheli wenhlanganiso yePremier Soccer League obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Isikhathi ke kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo nguChris Gande, lilale.
been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.